ukukhulumile umkhokheli wethu uadvocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona, okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona. Kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani, limbiza kayikaxwathi kwanena sokuseduze kodwa. Ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi. Leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela, kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge.
Ye baba Thuma, uyambuza lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ntembo, into ekhona ine since baba lozibuse kwelakithi eZimbabwe, into zonke esesizenza sizihamba ngento le abathi ngesikhiwa ngama-democratic tenets, okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into e-democratic, into esemthethweni, into eku-constitution eZimbabwe. And into yokuthi uthathe umbuso lapha eZimbabwe okathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise, njengakhona abakwenza be-MDC kubona belama-seats e-parliament abalawo, ngoba bakhankasa lapho bakhankasa khona bazwisiswa ngabantu ababazwisisayo babavotela. Ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-MP ebhinga khona kuthi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga, yiyo indlela yokungena embusweni yona leyo. Lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya ama-shortcut, ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi bade kona hayi akukaxhwathi, vele akuxhwathanga, kuyaxhwatha ngo-2023 sesingena ku-election. Yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election. Nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho, hhayi kuyabe sekubudlwangudlwangu-ke bona lobo.
Ye, kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo, ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo?
Into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende, ngitsho amapholisa kanye namabutho, kabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu babo into yokudla. Lokhu okuyinto akungeke kusukele ngaphambili kunje Dube. Akusoze kuvumakale ukuthi umuntu wonke osebenza lo ongasebenziyo engakwanisi ukuthi yena ezinakakelele muntu. Ngenxa yalokho-ke, ngenxa yakhonokho kuqakathekile ukuthi khona abantu bebuzane ukuthi senzeni njani. But nxa lapho abahluthuna amandla mhlaka 31 July 2018 ngokungafaki ama-result ayiwo awavotwa ngabantu baseZimbabwe, bengafuni ukuthi bona ngokwabo bethi ebantwini, hayi bantu bakithi lapha for sure izinto kazimanga kuhle, abantu bazazisukumela bodwa bengene ezitridini ukuthi kuyabazisa ke laba bantu ukuthi hayi sebehlulekile, ngoba bona ngokwabo ngani ngabala mihlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlulekile. So ngibona ngani mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma, abantu bayangena ezitridini, bangangena ezitridini umuntu wonke uzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe. Ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu, abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo, into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into leyana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngingawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uMinister of Finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe la mali lokuthi sibhadele ama bonus kodwa u president wayekhona ngesikhathi lesi umoyi ubaba umgabe wathi fika kwenye rally wathi hayi ikela ngichaza abantu wathi hayi akona into enjalo i bonus izabhadala dingani imali kodwa kwana nda ukuthi hey ngichaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali yabe iyabiza vela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumeni okhona okababa umnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sokulunga and ama imgodi imzamina leli lemgoqono leli yenzakale vele izikhona izinto kodwa into eqhathile leyo yikuthi kona abantu asenzeni into yokuthi kusasa kuza siphumela kusho kukuhle hathi ukuthi kona sithabe namhla sidle namhla ngoba udle ukudlo okutshontshiweyo kunokuthi ngabe uzisebenzele udle lokwana kube khona forever and ever uzayala utshontsha kuze ube nini kwesikhathi uzaswela into yokutshontsha so lapho kukhona yikuthi ezizinto ezizakalayo lapha yes they might seem painful now kodwa kusasa la ngikhona yiye ezaphuma isimcwa ngoba kusabe siyenze into eqondileyo hathi into yokuthi kona uthabisa umuntu namhlanje kodwa kusasa kube njengalokho kwenzakala emakhansilini amakhansili abanathi wona cithana izikweleti zabantu abantu bathaba kakhulu kodwa kathi amakhansili ziya paralyze ngoba imali zona leziyana asazange zaba recovered futhi after into yona leyana eyenzakalayo but kusenzakala ngoba bana abantu bathaya impululu bakholisa bathaya ingquzu kodwa ke kathi sokubulala amakhansili lana futhi
ye bhozela ukucina khonapho babasibala ngamafutshane sebeni
uyakwazi ukuthi Dube akunanto ebuhlungu njengokuzama ukuvikela uhulumende kamnangapha ngimlalele lapha kuthuma ubhuru wami nxa ekhuluma uyezwa ukuthi hayi indoda iyazama sibili but iyaswela amazwi engawasebenzisa ukuthi iwakhulumise uyabona ubuhlungu esikhamba phakathina kwabo kayisikho ukuthi khona kumbe yibuhlungu lobana obubuya ngenxa ye-deliberate plan kahulumende to revive the revamped economy kayisikho khathesi silo mkhonomi ophoye ukuzihambela wodwa nje kawula muntu akala plani umthula ungambuza ukuthi sisuka lapha siyangaphi akala plani akakwazi yizinto eziphoye ukwenzakala isizathu kuyikuthi uhulumende lo okhona akula muntu one-confidence phakathina kwakhe ngenxa yendlela angena ngayo okwakuqala kodwa okwesibili ngenxa yendlela aziphatha ngayo nendlela aphatha ngayo umnotho kahulumende namhlanje siyakubona kugcwele ku-social media kugcwele all over the media ukuthi khona kule mali eyatshontshwayo itshontshwa ngabantu abaseduze lo mongameli welizwe and nakho siyakubona kulo mfokazi ukuthi umnangagwa angabe eseduze nalabo bantu abadla imali ngoba nanguminister owa-authorize imali yana lanamhlanje lokhu esebenza kungu-minister of health nakula lutho olwenziweyo kuye kodwa abantu abadla imali leyo bayaziwa so ke indlela izinto ezimi ngayo uhulumende angeke wathembisa isisebenzi sakhe ukuthi khona mana kuyalunga loni socha kathesi sikhuluma nje cannot afford ukuthi ethenga impuphu ngepay yakhe ayiholayo ninjenje ngingu-MP ngihola imali ephansi kwe-$50 akusela muntu osebenzayo ngaphakathina kwaleli lizwe okwanisa ukuthi ethi nginakakela imuli yami ngisebenzisa ipay engithola kuhulumende kumbe ku-private sector so okufuze nje kwenzakale ukuthi laba abantu betho ukuthi hayi thina sesiphelelwe ngumbono bese kubuya ndawonye ke abantu bese besithi silungisise njani into zethu unfortunately laba bantu ngenxa yokuthi bona yibo abalokhu betshontsha anti uyabona ukuthi kathesi Dube sike sabona nje incwadi evela kuminister of health Shili sebethatha iplus elikahulumende sebefuna ukunika iparty yabo yiyo indlela akade bevele besenza ngayo belokhu botshontsha unless we stop ukutshontsha lokho okwenzakalayo okwenziwa nguhulumende state capture enziwa yi-governing party unless we do that akula lapho esiyabuya khona sonke siyaphela besale kusidla bodwa
ye kuba khona bobathuma
into ekhona sibili emqoka eliqiniso yikuthi ye izinto zinzima and zizimele umuntu wonke Mthembu umfowethu sibili uMadube uyakwazi khona ukuthi na nxa abantu behlupheka ukuhlupheka akwazi ihlanganiso akwazi kube bandla enenkonzo kuhlupheka umuntu wonke kufanana into esiqakathekile yona leyo yikuthi kona kulokuthi khona kuthi khona hayi ukhulumele kavumise ehlekile then thina singene ungene uyenzeni indaba ungakwenzeka taste kwabana ngoba being in opposition politics akuthi ukuthi
kodwa sobe uyakwenza njalo
opposition politics kumele ufake izinto ezikhulisaza ukhulumende constructively kubunjwa into sisonke sindawonye being in opposition akuthi ungawusho ngomntana weZimbabwe kusho ukuthi hayi lawo lomunye umbono ufake phela etafuleni umbono wangikhona uqhube ngoba at least lo ukhulumende kakamlangako awuzange uyale imbono yabantu uthe wonke umuntu uyani sisebenze endawonye ngikhuluma nje even u-advocate uChamisa wanxuswa ngumongameli uMnangagwa ukuthi uya ndoda sibonisane siqhube ndawonye ngoba vele akula even eMelika kwapho sikhuluma ama-democrats lama-republicans noma bephikisana kodwa nxa sokubuya ekubumbeni lokubuseni i-America bakusebenza bendawonye they always say America first yikho kuphela okuzayenza ukuthi ilizwe lithuthuke la ngapha eZimbabwe sifuna into enjalo yokuthi na uChamisa ngabuya etafuleni lembono yakhe wonke umuntu ofunayo kumbe ngowe-church kumbe ngowama-civic organization uyani le mbono yenu sibonisane sikwakhe ndawonye ngoba even labo bengathatha oChamisa labo umadubeko kathesi lapha bethwa yiwa sebeyi-governing party thina singabe siloku sidonisa urwayisi siyale akulande ehambayo uhamba kuphela abuya ndawonye njengamaZimbabwe sithi hayi madoda asibonisaneni ye nguye kathesi obusayo kodwa mina lami ngiku-opposition ngithi mina senze so ngabe bakhuluma besithi hayi sesifake lokhu nalokhu sesifakele imbono laleyi kodwa akula muntu ofuna ukulalela ngabe ngiyakuzwa but akula mbono siyake yafakwa yonke into ekhulunywayo kuqala babepha ukuthi mgabe masgo wahamba and then wathi kathesi sithi Zanu-PF must go mina senze ngathi hayi nxa ebathi Zanu-PF must go on I think bakhuhle ukuthi bafake u-on ekugcineni ukuthi Zanu-PF must go on but labo they need to be part of this thing abafaka imboni yabo etafuleni sibonisanini all hands on the deck sihambeni sindawonye iZimbabwe ngethu sonke ayila MDC ayila Zanu-PF phakathi is for Zimbabweans
ye siyabonga kakhulu ke baba Juma sibonge njalo ubaba uSibanda lingathinela kusasa sihlokozambonge kakhulu.